Ungqoqo ayenzela lomsakazo. Umnumzana Sean Macheza, ingcwethi kwezokwethulwa kwezindaba, upha umbono wakhe mayelana lokwathenjiswa izalwane zeMelika ngumongameli Donald Trump lapho esekankasela ukuthola isikhundla aselaso esancithisana lo nkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka odluleyo.
Iqiniso yokuthi ebekhuluma esakampeni uTrump. Into abezitshesithena yizi zinto afunga ukuzenza lapha esengupresident khona akaso kwakwanisa ukuzenza because i-America ilama-systems and kulendlela kunenhlelo ezilandelwayo ma kuthiwa usisenza i-policy ye-immigration.
Omunye obelandela kabanzi umkankaso wokudinga umongameli weMelika kusiyafika ekuqushweni kokhetho ngolwezinyakenye lapho umongameli Trump anqobe khona. Umnumzana Joseph Juma, umeli wephelandaba Mpopoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi umongameli omutsha sekuzamele ahloniphe abokuza lezinye izigaba zabantu empilweni.
Okuqaphileyo ukuthi wona ahloniphe nje kuphela especially abantu ngesilungu ama-minority groups, abantu laba abangani balutshwani, ahloniphe amanye amazwe njengathi lapha eZimbabwe angasihlonipha ukubana lilizwe elizimeleyo kuzajabulisa kakhulu. Ahloniphe abantu abamnyama abakhona ngapho lani lonke elikhona ngapho eMelika.
Unkosikazi Sekai Holland, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, laye ephatheke kwezombusazwe eZimbabwe, upha umbono wakhe mayelana lokutshengisela okwayenzakala ngempela sonto obukhokhelwa ngabesifazane emadolobheni achiyeneyo emazweni womhlaba.
Ukutshengisela konke nje nxa abantu besenza bebambene, yebo kuyanceda kakhulu, kodwa ithibina thina ngapha siyabe sikhangele ukuthi ama-policies ka-Trump on Africa, on Zimbabwe, on women, ngoba there are lots of things which have been gained from President Obama. Khona ukuthi Obama njengomuntu omnyama wangena e-White House, lo mkakhe benze umsebenzi omkhulu kakhulu. Siyabe sifuna ukubona ukuthi u-Trump uzabuyisela iwatchi le, iklokhu le ngemva na ezintweni
eziningi. Esephatha udaba lwezijezo zomnotho ezafakelwa uhulumende waseZimbabwe nguhulumende weleMelika, umnumzana Sam Siphepha Nkomo owebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru uthi akakholwa ukuthi umongameli Trump uzowakhipha.
Angikholwa ukuthi engalukhipha. Ngibona ngani nje umuntu ophela ozohlanya lwana. Ngibona ngani engangena nga kukhona lokho vele uzaqhubekela phambili. Njalo njoba ngisithi ukuthi abantu abamnyama uyabazonda, ngibona ngani uzakwenza kube wesi. Ingxenye futhi engasuka fake abanye abezanu phakathi kwama-sanctions.
Namhlanje yilanga lakhe lokuqala lokungena ehofisini yokuba ngumongameli. UTrump abaningi babheke ngabomvu ukuthi izozala nkomoni abanye, njalo bengemukeli ukuthi uzoletha inguquko atshona eyikhuluma kubalandeli bakhe. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku-www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7, ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.